Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani mthwakazo omuhle olambukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 28 Nkwenkwezi 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ulakho ukuthunyelwa amasamanisi okubotshwa nxa engehluleka ukuyafakaza edale lephalamende lamhlanje. Kuqhamuka ingxabano phezu kokhetho lwama-primaries ebandla le-MTCT.
Sifuna ukuthi sizikhethele umuntu ozasimela edale lephalamende, hathi ukuthi iphathi kumbe upresident uchamisa asi-impozele umuntu ngoba yena ulesizathu layo.
Ukungabi khona kwamapholisa ezitaladeni kudala udubo kwabesifazane abaphila ngokuthengisa ucansi.
Ngingatsho ngithi inhlanganiso yona le engiyisebenzela kwakathesi siyafika nje ukuthi sesibanga kuJune isike yahlala phansi yalandelela yamacala angafika phose 15 yabomama abathengisa ucansi abahlukumeze ngey'ndlela ezithiyeneyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ulakho ukuthunyelwa amasamanisi okubotshwa ngamapholisa nxa engehluleka ukuya edale lephalamende lapho abizwa khona ikomiti yedale ebona ngokuwenjiwa ezomgodi. Umgabe wayekhangelelwe ukuya edale ngeviki edluleyo, kodwa ikomiti yedale lentatheli zindaba batshona belindile becabanga ukuthi uzabuya baze bachitheka ngemva kwamahola amabili sokusobala ukuthi umgabe kayi kulugxoba edale. Umgcinisihlalo wekomiti le umnumzana Themba Mliswa wazisa ukuba babezacela umgabe ukuthi aze emini hathi ekuseni njengalokhu ababesithi akwenze, esithi yena njengomuntu omdala mhlawumbe wayengasoze enelise ukuvuka ekuseni. Umgabe ukhangelelwe ukuya edale namhlanje emini ngehola lesibili. Ukukhangelele ukuyethula ubufakazi bokuthi imali yamadayimani efika amabhiliyoni alitshumi lanhlanu yanyamalala njani. Lokhu wakukhuluma esangumongameli ngesikhathi esedilini lokuthakazelela ilanga lokuzalwa kwakhe. Ukunganqobi kukhetho lwama-primaries okwenziwe ngenye inkokheli yebandla le-MDCT elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa sokudale kwesabela ukuthi leli bandla lingagcina linqotshwa kukhetho oluzayo. Inkokheli esizasuka edale lephalamende ibalisa umnumzana James Maridadi abaningi abathi ubesebenza gadalala edale. Umnumzana Jameson Timba, unkosazana Linet Karenyi, labanye abanenginengi. Ewange, umnumzana Daniel Molokele Izolo, unqobe ubemela iwange West edale lephalamende umnumzana Brian Chuma, ngamavoti amanengi. Kodwa ezabelweni ezingamachumi amahlanu kubikwa kulokukhonona ngendlela ukhetho oluphathwe ngayo. Osaphethe isikhundla sikamgcinisihlalo webandla umnumzana Morgan Komichi utshele intatheli izindaba ukuthi ibandla liyazama ngamandla alo wonke ukuthi ukhetho luhambe ngemfanelo. Kobulawayo khona kubikwa kulezikhalazo eziningi kakhulu ezibalisa ukubandlululana ngemihlobo. Kubikwa abakhuluma ulimi lwesishona beyibo abaningi kakhulu abazamela leli bandla kukhetho lokudinga amakansila. Ezinye izikhalazo zabasekeli bebandla le-MDCT kobulawa ngezokuthi inkokheli yiyo ekhethela uZulu abazancintisa. Sixoxe lomsekeli webandla leli kobulawayo unkosazana Sebenzile Khumalo ukuze sizwe izikhalazo zabo.
ye besitsheliwe sibili sokuba namhlanje ngabona ngokwesine silokho silindile emagwegwe lapha sifuna ukuthi sibe le primary election kodwa lokho sithenjiswa kusasa kukhanselwe kusasa sokukhanseliwe okusichisa kakhulu thina kakhulu njengezakhamizi ukuthi sifuna ukuthi sizikhethele umuntu ozasimela edalele eParliament hathi ukuthi iparty kumbe upresident uchamisa asi impozele umuntu ngoba yena ulesizathu layo ngoba sisuka kikho khonapha ngikhuluma nje angisoze ngifise ngoba uNdebele uAnele wavotelwa izandla zethu silandwe ngumama uMakhupe ngaleso sikhathi wathi sengiphathele umfana ovele eBritain umfana luzalenzela lokhu uzalenzela lokhu uzalenzela lokhu kudevelopment lokhu anokwenziwa ngubaba uMafa akulalutho sathiwa ubaba uMafa sathi gu sakhona lesamkhipha ubaba uMafa namhlanje ngile nhloni nxangisendlini yakhe Gandhi ngoba sasi sithe ngxenye sizasetshenzelwa ngcono kulalokho esikubonayo 5 years no report back meeting 5 years no umhlangano nje obizwa owephatha ubizayo ngoba babemkhethile ukuthi kambe njengo-chairperson we-district emagwegwe
manje kathesi izikhalazo zenu kuyini kahle kahle bafuna ukulikhethela yini abantu ukuthi yibo elimele libakhethe
yes yawabona ama ukwenza kwabo ukuthi kusasa lokhu ngoba yena waphanga wasitshela ukuthi okwakuqala uwine ngemali yakhe singaze samkhathaza simlande emzini wakhe vele kabonakali sizwa kuthi uyafunda namhlanje sitshela ukuthi okwenza ukuthi ama-primaries lapho sikhone kuthi ulungiselela ukubhala ama-exams njalo ukhiphe imali ezinengencedisa iphathi yiphi iphathi ithi ngcono umuntu lwana abuyisele thina besifuna ukuzikhethela umuntu oyisakhamizi semagwegwe ozasincedisa kande sibe lokuthungamela kokuthi phakathi kwesikhathi sizabe sisiza ukuthi kathi ephalamenti kuthiwani izikhalazo zethu lazo zihamba sibambane njengomagwegwe namhlanje ngikutshela ukuthi siqale uhlelo lokuthi njengoba sesinanzelela ukuthi abantu balama-WhatsApp sithe yi-first street to end street sizarejista bonke abantu kumagrupu ama-WhatsApp sike sibe nendaba yokuxoxa kakhulu ngama-leaders esiba lawo asisafuni kukhethelwa ama-leader sesifuna ukuthi sibe lama-leaders esizazikhethela wona ukuthi asimele njalo sizakhangela umuntu ngezenzo hatshi umuntu ngokuthi uthandwa iphathi njalo siyekele futhi ukuthi sivote sithi sikhangele iphathi ngoba sesibona ukuthi iphathi le layo isibamba nzima kakhulu nzima ngoba kade sade sikhangelele thina njengememba ezingelazikhundla for the first time besibonile ukuthi bathi ku-Congress bavumelana ukuthi imemba zonke ezihlala emagwegwe zizahamba ziyevota nxa sokuthiwa kuma-primary but kathe sesikunanzelelayo ukuthi vele abakusebenzisi khonokho ngoba siyabe sikhangela kwezinye indawo siyabona futhi sebesenza ubukiwo obunzima ukuthi kuzagcina kuphambanisa amavoti bayathatha abantu beluveze baregiste emagwegwe kusasa umuntu lwane sene-dubl registration izethu sisenza i-final voters roll they are going to be crushed from i-voters roll labana abantu ngamavoti esizaluza ngokwehluleka kwebandla lethu le-MDC ukuqoqa ihlelo kakhulu sikhala ngokuthi abantu abaphumayo abashiya izikhulu zomakhuphe bahamba izikhundla zabo kazireplaswanga namhlanje siyabona ukuthi kunesikhexo esikhulu ku-MDC ngoba sebelokho bezithulele eHarare ngapha thina singubulawayo sihlupheni
manje udaba lolu libona ungani luzalungiswa yini kungakafiki ukhetho
asikwazi kumbe baza kulungisa kumbe nje sebesithatha for granted ukuthi abantu laba bayahlupheka vele iphathi bazayivotela manje yikho esifuna ukuthi siyefika khona ngoba iphathi le sayithi sifonwa yaba yiphathi ye-grassroots khathe sesinanzelela ukuthi abantu abazibiza ngokuthi ngama-intellectuals abafundileyo yiba sebedidima phambili besenza ubusosi befakane ezikhundleni yena lo wethu u-m p khona uthetha isikhathi sakhe ezifundela kuthi wenzi lowo lanamhla lokhu efunda thina asila-representation asinamuntu esingamtshela kumbe ngemithetho efanele ukuthi iguqule kumbe ukuthi sizwe sesisizwe izindaba emaphepheni lokuthi siyedinga kwabanye ukuthi kathi kuhamba njani sesibone sibile enketha ngale mnandodade wetohlala enketha kulobaba okuthiwa ngumasuku uyenza ama-report backers bayenza imihlangano batshela ukuthi ephalamenti khathesi kuhamba lo khathesi emagwegwe kumnyama kuthethu ngikhala ngomagwegwe kafuyani ukuthi safa isigaba sayo
alo ke ngunkosikazi sebenzile Khumalo ongomunye wabasekeli bemandla le-MDCT elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje ukunqoba kwabasakhulayo abanenge ekhethweni lokudinga abazamela ibandla leMDCT elikhokhelwa umnomzana Nelson Chamisa kukhetho oluzayo sokudala imibuzo eminingi ebalisa ukuthi ibandla leli lizathola na inqubela phambili kumbe sekube ikufa kwalo ngenxa yentsha engelalwazi olujulileyo ekuphatheni ezombusazwe. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ibandla leMDCT leli ligcibe umsebenzi walo wokudinga abazalimela izolo lapho okukhanye khona ukuthi abanengi ababe ngosahoho banqotshwe ngabasakhulayo akade beqala uhambo lwabo kwezombusazwe. Ingcwethi zezombusazwe ezikhulumele Studio 7 zithi ibandla leMDCT libandla eselilikhulu kakhulu njalo okufuze lilondoloze ngazo zonke indlela ukuze izizalwane zakuleli zithole ukubuswa okungcono. Abanye bathe izikhathi seziguqukile njalo lo mbuso sokufuze uguquke ube sezandleni zabatsha abalokho besakhangelele ukuthi balungisise impilo yabo leyabantu babo. Umnumzana Disen Makuzwa uthi sokuyisikhathi sabasakhulayo ukuthi babuse njalo abadala nxa begxilile ibandla leMDCT kalisoze liye ndawo.
Ibandla leMDCT selesikhathi eside likhona njalo nxa kwagwetshwa iFoundation eqinile akufanelanga kube khona ukukhathazeka ukuthi MDC isingafa. Angiyali i-experience iyafunakala but sokumele sikhangelele ukwakha ikusasa labantu abazaphila kuyo.
Omunye njalo uthe kusinakudedelwana okwenza into enziwe ngabalandeli be-MDCT incomeke kakhulu.
Sesabanika ithuba labo abadala benza ababekukwanisa. Umdlalo wezombusazwe sokufuze uguquke njalo yinto esingeke siphikisane layo leyo. Ukuphumelela kwethu kusezandleni zabantu abalengqondo ezisaselokukhalipha.
Unkosazana Bridget Ncube uthe impumela yokhetho lolu yadalwa yikuza kukamnumzana Chamisa enkundleni yezombusazwe lomkhankaso wakhe we-generational consensus ekukhothameni kukamnumzana Morgan Tsvangirai kunhlolanja walonyaka. Kubikwa umkhankaso kamnumzana Chamisa lowo wawungokukhuthaza uzulu ukuthi sekuyisikhathi sokuguqula umbala lendlela izinto ezenziwa ngayo ngokupha ithuba kwabasakhulayo.
Le yinto iningi lethu ebesiyikhangelele ukuthi izenzeka ikakhulu ekubuyeni kukaChamisa. Sesikhangele ukuthi icampaign yakhe ibikhuluma kakhulu nge-general consensus. Abasakhulayo baningi kakhulu kwelakithi, yibo abakhangele izimuli zabo, omama labo baba labo gogo, njalo yibo abagcina abadala babo. So kunzima njalo akwenzi sense ukuthi sithi silabatsha kube sokukhethwa abantu abadala ukuthi babuse. Kodwa kufuze i-ideology yabo e-MDC iqine ukuze loba kusiba lenguquko in ama-candidates kungabi lokulahleka kwenjongo yabo.
Umnumzana Thomas Nkomo ongumlandeli webandla le-MDCT uthe ukhetho lwahamba kuhle njalo loba kulabasakhulayo abangenileyo abadala abakhona benela ukunikeza usekelo oludingakalayo ukuze ibandla lingafi.
Mina ngibona ngathi abasakhulayo abangenileyo bayenelisa njalo labadala ababele nhlanhla yokukhethwa ukuthi basimele ukhetho, banele njalo bazenelisa ukupha usekelo olufaneleyo kulaba abasasebatsha. Kolunye uhlangothi kutsho ukuthi abadala abakhethiweyo bebesebenza kumbe njalo bebesenza izinto ezifunwa ngabantu. Izikhathi seziguqukile sokumele kusetshenzwe madoda, ngoba lo mungamele silaye umncane ufuna ukusebenza. Ngalokho mbona ngani abatsha laba bazagijima ngendlela esifuna ukuthi bagijime ngayo.
Wabanye osahoho ababezibambili eminyakeni edluleyo abangenelisanga ukukhethwa ukuthi balimele ibandla le-MDCT ngumnumzana Elias Mtsuri, njalo abanye ababalela uJames Maridadi weMavuku Tafara, Fani Munengami weGlenview North, lo Simon Chidakwa ezengeza West kubikwa impumela yokhetho isingaphuma ngendlela esingabadanisa.
Mele Studio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Ukungabi khona kwamapholisa ezidaladeni sokubangele ukuqansa kwenani labesifazane abaphilayo ukuthengisa umzimba abazithola bebanjwa inkunzi. Kule minye njalo mbiko ege yethulwa inhlanganiso ye-National AIDS Council ngenyanga edluleyo ethi amasocha abamba ngamandla abesifazane laba abaphila ngokuthengisa imizimba ukuthi baye emacansini labo kungelambadalo. Kodwa isikhulumeli senhlanganiso ye-Sexual Rights Center uMnumzana Mojalifa Mokwele utshele iStudio 7 ukuthi mpela inani labaphila ngokuthengisa imizimba abaqilibezelwayo kumbe ababanjwa inkunzi liyaqansa. Siqale ngokumbuza uMojalifa ukuthi liqiniso yini ukuthi amasocha abamba abathengisa imizimba ngamandla ukuya emacansini njengembadalo yokususa owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe esihlalweni na.
Lolo daba lathi salubalele emaphepheni njengomuntu wonke. Isiqiniso seko sangikhona umbi iqiniso langikhona kasi ngeke sibe lazi. Kasi salulandelelanga thina ukuthi sibone ukuthi kungabe kuyinto eyenzakalayo kumbe ngabantu nje onozindaba bethengisa amaphepha. Kodwa esikwazi ukuthi omama labo abathengisa ucansi isikhathi esiningi nxa behlukumezekile ngendlela ezijeneyo kuba yibo nje ababuyayo masinya phambili basitshele ukuthi sengithe ngahlukumezeka ngendaba enje kumbe ngendlela enje bese sithatha amanyathelo esiwayinelisayo.
Kuyayenzakala yini lezi nsuku? Kukhona yini elalikuzwe bekhala ngakho ukuthi bahlukunyeziwe?
Khona ukuhlukumezeka kwabantu viye kukhona msakazi. Ngingatsho ngithi inhlanganiso yona le engiyisebenzela kwakathesi siyafika nje ukuthi sesibanga kuJune isike yahlala phansi yalandelela yamacala angafika phose 15 yabo mama abathengisa ucansi abahlukumeze ngeyindlela ezijiyeneyo. Abanye sibaphathisa kuye emakhothi sibanikeza amaloya besiyawina, abanye njalo amacala abo bekwanisa ukuthi bagcine bekhulumelane phandle kwenkantolo lalaba kade bebawonile. Ngakho-ke ukuhlukumezeka kuyaqhubekela phambili siyakubona. Kodwa omama abathengisa ucansi lathi siyananzelela inani lalabo abasebekwazi ukuzimela bayale kuhlukunyezwa nje bathi khona ngeke ungenze kanjalo, ungangcono ngeke ubophisa kumbe ngizaphela ngiyefika emthethandaba.
Siyabona ukubana amapholisa ayezulazula ezitaladini asemalutshwana kakhulu. Manje pho abakho engozini yini omama abathengisa imizimba?
Khona ukwehla kwenani lamapholisa azulazula ezitaladini especially ngezikhathi zobusuku kubafaka engozini. Bayatshontshelwa ngothothi izimali ababezisebenzile, bayabanjwa iganyavu. Kulezi suku besisizwa kuthiwa laba abantwana abangelamiza abahlale emgwaqweni okuthiwa ngesilungu ama-street kids kungaba yibo futhi kulezi suku ababajwamulela izikhwama babagijimise laba abame emgwaqweni emakhoneni babachithize babagijimise. Omama bagcine beswele ukuthi bayenze njani ibhizinisi kumbe bathengise njani lokhu abakuthengisayo.
Kodwa endaweni ezinathelwayo, endaweni ezijatshulwa khona, khona kunjani? Bahlukunyezwa yini kumbe yiko kusebenzeka khona?
Hayi, kukalutshwani ukuthi sizwe ukuthi endaweni zokuzijabulisa omama laba abathengisa ucansi bayahlukumezile. Ziningi izindawo ezokuzijabulisa lezi esezinanzelela ukuthi ukuba khona kwabomama laba phakathi kwezindawo lezi kuwenza ukuthi ibhizinisi even lokuthengwa kotshwala lokuthi abantu babe bezonatha likhuphuke. Ngakho-ke bayavunyela ukuthi bangene. Sesibona labona laba abavikela ukuthi kungabi lobudlwangudlwangu eminyango yezindawo lezi bebavumela ukuthi bangene, ikanti abanye abazozithokozisa bebhadaliswa imali zokungena. Labo sisi bayavunyela ukuthi bangene phakathi basebenze bazinathele batholene lamaclient abo baphume bazihambele.
Alo-ke ngumnumzana Mojalifa Mokwele, isikhulumeli senhlanganiso ye-Sexual Rights Center, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkulungwane zabasekeli bebandla eliphikisayo kwele Germany ele Alternative for Germany bangene ezitaladeni betshengisela besithi abafuni abantu bokuza. Umongameli Alpha Conte wakwele Guinea usexotshe iziphathamandla zikahulumende wakhe ezilithumi lantathu kulandela udlakela oluqhamuke ngeviki edluleyo ngemva kokhetho olwaba lobudlwangudlwangu kwafa abantu abambalwa. We'll be right back. Minyaka yonke ngalesi sikhathi sokuyiwa kukhetho kuvame kuba lodlakela lozombusazwe. Abantu bechaya abanye bechiselwa imizi. Kodwa lo umnyaka kukhanya kulokuthula udlakela luqhamuka lapha lalaphayana qoqo kungafani leminye iminyaka. Kambe kubangelwa yikuziphatha kukaZulu kumbe umongameli Mnangagwa ulethe ukuthula lokhu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungulayo zombusazwe umnumzana Max Mgandla endawonye lesikhulumeli sebandla le-People's Democratic Party ekhokhelwa nkosikazi Lucia Matibenga umnumzana George Mkhwananzi onguye osungula lingxoxo.
Uyabona ukuqilwa nokuqilibezela ekhethweni. Abantu bachoka ukuthi kwenzeka ngezinsuku zonezezimbili ezintathu ngesikhathi kukhethwa noma kubalwa. Ubuqilibenzeka kusasenesikhathi eside kakhulu. Angithi khona manje nje sikhuluma ngokuthi kakwazi ukuthi ongiyena oprinta ama-ballot paper ngubani. Into enjengalo ibalulekile ukuthi icace njalo wonke umgunyathi ophathelane lokuprintwa kwawo. Nayo yonke enye into nje esithekileyo yaziwe ibe mgceke. Ungaze ufike ngokhetho ngensukwane ezimbalwa kuzakhethwa, nangensuku ezimbili kukhethwa, nangazinsukwane ezimbalwa kubalwa, bese usuka lapho uvula umlomo uthi hhayi ukhetho belukhululekile, awuyabe kawubonanga imfumba ukuthi iphathwe njani. Yikho-ke akutho lutho ukuthi bazokuthini abantu abazofika bezohlola ukuthi ukhetho luqhutshwe njani. Okubalulekileyo ukuthi zonke lezi ezinye izinto ezenziwa ekulungiseleni ukhetho futhi kungaqali manje kusukela muva kuze kuzofika manje kugoqela nemithetho ethile ebekucelwe ukuthi iguqulwe ukuthi ihambisane nesisekelo esitsha sombuso. Yonke leyo nto kayenziwanga, kuyingxenye yokugxila konke khona lokho. Abantu abakwazi ukuthi kwenzakalani emakhaya le lapha abantu okuthiwa ama-serial numbers akhona kumele avezwe kubosobhuku nakubadlisa nakubobanibani. Konke khona lokho kuyingxenye yokuqila. Umuntu ozofika mhlazana ukhetho luqala asuza kubone lokho.
Umnumzana Mkandla, siyasizwe ngokhetho elwedluleyo ukubana ibandla leZANU-PF lenza ubudlwangudlwangu lokunye okunjalo. Khathesi asikuboni, sikubona kubandla le-MDC. Kungaku sijoni lo?
Ubudlwangudlwangu uyeka bubonakali bungabe busithekile, kodwa kukhona njengoba kuwebsa shamu uxotshiwe kathesi uxotshelwe khona lokhu. Bademonstrator laphana lalaphana umakhuphe nalo ozaxotshwa xotshelwa nalawo futhi ama-ballot papers abo internally layo kuthiwa ngama-primaries abo ekuthenda. Ubudlwangudlwangu vele balabo njalo yibabamele bekhuzwe ku-MDC ngapha yipower kuphela edingakalayo ukuthi ukhuphe uyale nabanye lwana lo-chamsiyale nabanye abantu ngokwama-position. Kodwa udlwangudlwangu buyabe bungekho. Abantu nje kuphela labana babesebesenza udlwangudlwangu ngabantu nje labana labo ababedakwe zimbati zakodwa in all respect angiboni udlwangudlwangu obuthile obungaphazamisa labo bantu obungafanana lobezanu. Izanu vele yona yemelitshela amalunga ayo ukuthi khona bangenza ubudlwangudlwangu kumbe uvukelwa, ngoba yena njani uMnangagwa wasuka lapha ibalekela abantu bona abo futhi abezanu waze wafohla uhamba okungekho emthethweni equmela esiyangena kwamanye amazwe ebalekela bona abezanu wayengabalekeli opposition. So kuyatshengisela ukuthi khona udlwangudlwangu kathesi bungabe bungaphansi kwamazwano, kodwa kube leyinye i-system i-plan D abalayo njengoba esitsho nje uMkhwananzi ukuthi amaphepha lawa akananzelele wona ukuthi avela ngaphi. La ma-serial number akade sihambe sithunelwa abantu konke lokhuyana yinto yena lani emele ukuthi ikhangele ukuthi yona iminjani. So abantu abakhuthalele kukhona lokhana bekhangele ukuthi khona ekugcineni kuyakuka kuminjani. Kodwa ubudlwangudlwangu aseze bebuyekile laba abantu kathesi nje lilo bandulela ithulisa ikhanda libeka phansi kuyafika isikhathi sokuthi lizaluma.
Mnumzana Mkhwananzi, wena ungathini ngalokho okwenzakalayo ukubana akukhanyi ubudlwangudlwangu obuyazakalayo, njalo amapholisa akasiwaboni emgwaqweni lokunye okunjalo? Akusoze na kwenze ukhetho lube lukhetho olukhululekileyo?
Ukhetho noma yiluphi kungakhathalekile ukuthi lwenziwa libandle lilodwa phakathi kwalo, lilodwa kumalunga alo, lilodwa noma lukhetho lwenzeka phakathi kwamabandla athile elwela ukuthatha isikhundla esithile, akumelanga udlakela udlame noma ukudlwangudlwangu lo okhuluma ngabo kube khona. Kumele kukhululeke uma kungavuzuvele kuswelakale khona lokho ukuthi umphumela walolo khetho ngeke kuthiwe ubukhululeke noma kukhona abantu abathile abasatyisiweyo abethuselweyo mhlawumbe abashayiweyo noma benziwe into ethile ezokwenza ukuthi bangakhululeka ukuthi baveze lokho abafisa ukuthi ngabe bayakubona kusenziwa. Yikho-ke noma kungakabi khona udlame oluqondane lokhetho lukazwelonke kodwa asilufuni udlame lokulubona noma ukuthi siluzwe njengezindlebe zethu ngoba luyinto embi engahambisani nokukhululeka kukaZulu.
Alo-ke kumnumzana George Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-People's Democratic Party ekhokhelwa nkosikazi Lucia Matibenga ubexoxa endaweni lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Max Mkandla. Umbuthano wezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Melika oweZim Expo oqale ngolwesihlanu ugqitshwe izolo ngemva kokukhethwa kukantombazana oza kuyancintisa kumbukiso wezobuhle uMiss Zimbabwe eZimbabwe ngemva kokunqoba abanye onobuhle emkhosini owenzwe izolo. U-Ezra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseBoston ngapha kwele Melika.
Umcimbi owenziwa minyaka yonke ngalesi sikhathi uba nabosomabhizinisi labenhlanganiso ezijiyeneyo eziphuma eMelika bebukisa izinto abazenzayo labazithengisayo. Abaze kulo mcimbi bathi bakholise kakhulu. Sixoxe labanye babo.
Mina ngingurudo sikhona lapha eBoston, hayi vele sibona abantu abaningi anti. Lina silibonile, send it to kade bekhona, sibona amabhizinesses. It's so nice ukubona amabhizinesses from all over, right? That are headed by Zimbabweans. Just ukukhuluma labanye abantu, we get some ideas on businesses. Just to see ukuthi abantu bethu bayenza.
Omunye njalo obekulumbukiso obuye evela eIndiana. Unkosazana Beke Khumalo.
SiseZim Expo lapha bekumnandi ngo-2018. Abantwana bekhaya bebekhona besenza into enhle, bephakamisa iZimbabwe and kuhle ukubona ilizwe lethu liphakama. Singekho ekhaya kodwa abantwana lokho besenza izinto ezinhle ezicabanga ikhaya all the time.
Ebusuku izolo kwenziwe umncintiswano wokukhetha uMizim USA 2018. Unobuhle onqobileyo nguPhayila Moyo. Silaye obuye ngemva kwakhe.
Sanibonani nonke, kama namu Nomzamo, Laura Jamela. I got first place princess for Miss Zim USA 2018. I am located in Memphis, Tennessee, Konala Epeche. Yoni competition in Zima, kodwa I am so grateful for being given the opportunity to go ahead and be first princess and have the Zim diaspora people community back me up in what I am about to do in the community.
Waphume ngwesithathu kuMizim USA 2018 uthi bekungalula kulo mncintiswano.
Mina ibizo lami nguThembekile Mhlanga and number 2 for Mizim UK. Thank you.
Ube uhambe njani? Tshela abalaleli ukuthi uhambe njani.
Hayi, beku tough but it was fun and I had a lot of fun and I learned a lot from competition lane.
Okujabulise abantu abaningi kulo mcimbi ukuthi ihofisi kaMeli weZimbabwe eMelika ibuyile kuzophathisa labo abafuna kulungisisa kutsha ingwalo zabo zama-passport nama-birth certificates. Ngemva kokukhethwa kukaMiss Zim USA, umhlabeleli we-dancehall ovela eZimbabwe uKiller T uculele uZulu. Namhlanje bekule midlalo yenguqu lapho amaqembu avela emadolobheni atshiyeneyo eMelika ebencintisa kunkezo yeZim Expo 2018. Ngimela e-Studio 7 eBoston eMelika, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Siyabonga Ezra Chisa Sibanda, uhle wasigqibela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa singakehlukani othi sikhangele ezinye zendaba ebesilazo. Owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ulakho ukuthunyelwa amasamaniso okubotshwa nxa engehluleka ukuyafakaza edale lephalamende namhla. Kuqhamuka ingxabano phezu kokhetho lwama-primaries awebandla le-MDCT. Ukungabi khona kwamapholisa ezitaladeni kudalela udubo abesifazane abaphila ngokuthengisa ucansi. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje ekuseni. Asidibaneni njalo ntambama ngo-7:30 igama nguChris Gander.